ukukhuphuka kwentengo yempahla emqoka empilweni yabantu yansuku zonke okulokhe kuqansa kubikwa kwengezelelwe yimpi ekhona emazweni athengisa amafutha ezimota. Umnumzana Stevenson Dlamini, ingcwethi kwezomnotho njalo efundisa ekolitshini eleNational University of Science and Technology iNUST, uthi khathesi kusesemasinyane ukuthi kwaziwe ukuthi kuzahamba njani njengoba amazwe abesilwa esekhulumisana.
Siyananzelela ukubana kube lokukhuphuka okwenzuzo esiyitholayo ngemva kokuthengisa impahla zelizwe lethu kwamanye amazwe, singathi impela o-coal ezifanisela ogolide, bathi kukhuphukile umhlaba wonke jikelele. Kwelinye icele njalo phecelezi ngapha kumpahla esizithenga kwamanye amazwe, ukhuphuka kwempahla esizithenga kwamanye amazwe kwabangela lakho la inflation, ukhuphuka kwentengo umhlaba wonke jikelele singananzile. Lokho kwaqala ubudlwangudlwangu phakathi kwamazwe e-Ukraine le-Russia. Kunzima ukuthi sihle sithi bhadla, kuzaba ngathi kuba neno ukukhuphuka kwentengo.
Umnumzana Effort Ncube, umqondisi wenhlanganiso ebona ngamalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association, uthi ubuyanga buzaqhubeka bukhona elizweni ngoba kungeke kulunge khathesi.
Wonke amazwe emhlabeni alenjongo yokuthi lokho abakuthengisela ngaphandle okuthiwa ngama-exports kube kukhulu kakhulu okwedlula ama-imports abakuthenga ngaphandle. Kungenzeka isikhathi eside iminyaka eningi khona lokho kuba loncedo kakhulu kwezenotho, kuqinise imali yelizwe, kudale imisebenzi lezinto ezinjalo. Kusadingeka isikhathi eside kakhulu kwenzeke kuphindaphinde kakhulu ukuze kulethe inguquko kwezenotho. Kanti ke enye into esiyibonayo ukuthi ukuthi kukhule kakhulu ama-exports okwedlula ama-imports ngabangelwa ukuthi abantu bakugcwele ubuyanga kakhulu abanamali yokuthenga ngaphandle, kodwa i-industry ayikakho.
Unkosikazi Melissa Mathuthu uthi intengo yezinto ezimqoka ikhuphuka nsuku zonke, okuyinto enzima njalo ebuhlungu.
I-inflation ayikaze isizwele njengabathengi, ngoba nxa ngikhangela umumo okhona khathesi, nxa sikhangele i-back to school, ama-price akhuphuka ngoba wonke umuntu ufuna ukuthi athole something. Intengo yonke yezinto ezimqoka iyakhuphuka njalo, le mali edliwa ngumuntu oyedwa iliholo lomunye umuntu, okuyinto enzima njalo ebuhlungu kakhulu.
Unkosikazi Sanele Nyoni ophila ngokuthengisa uthi bakhweze intengo zabo ikakhulu ngesikhathi sekhisimusi ngoba labo bebethola ikhuphukile lapho abawoda khona.
Nxa sikhangela ukuthi ibhizinesi iqale ukuphakama ngoNovemba kusiya kuDisemba, abantu belungiselela ikhefu leChristmas, sesesihlala sesigijima sisiyawoda, lanxa kwesinye isikhathi besithola sekukhwelile. Yikho lathi okusenza sikhweze ngapha hasho ukuthi siyadilisa ngoDisemba, lathi lapho esiwoda khona siyabe sithole sokukhweza.
Inhlanganiso yeZimbabwe National Statistics Agency ikhiphe umbiko ochaza ukuba ngenyanga kaLwezi impahla ezithengiselwe amanye amazwe zikhuphuke ngesilinganiso phose esingamatshumi amathathu lanhlanu ekhulwini, i-34.7% nxa kuqathaniswa lenyanga kaMfumfu. Kuthi ezithengwe kwamanye amazwe zingena eZimbabwe ngenyanga kaLwezi zikhuphuke ngesilinganiso esiphezu kokuhlanu ekhulwini, i-5.2%. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.